Hayi into ehlupha lapha ngeIsrael lePalestine ikuthi izihlobo so makuchayana vele akula ngathi ama referee angangenela inkinga ephakathi kwama cousins so siyakwazi ukuthi into le iyaqala kudala ngezikhathi zeBhayibheli awuqalanga izolo or recently so uhambe kwahamba for many years and ever since Israel ibuyela khonaphana in the Palestinian land in 1948 vele akuzabe kube le peace engathiwa ile long time so ukufollow abakuyenzile namhlanje kuzanceda in two ways ngoba siyakwazi ukuthi uJoe Biden umongameli weAmerica okwakathesi la sekhangelela ku-2024 lapho yabe sekhankasa ukuba for his second term. So imatch abayenzile eWashington is a powerful reminder of abantu ababencedile ukuba nguye umongameli for 2020. So laye uyabe sebona ukuthi hayi lapha izinto azisamanga kuhle.
Ungathini ngosekelo oluphiwa ele Israel umongameli Joe Biden weMelika nelizwe leMelika nje jikelele? Kungabe kusichoni umkhankaso wakhe lamathuba akhe ukukhetho oluzayo olunqa engangena olokuthi abuyele abe ngumongameli?
Ye, ukusekela abakwenza khona i-Israel siyakwazi ukuthi lathi iBhayibheli likhuluma ngokuthi abantu abasekela i-Israel ngoba sithemba ukuthi yilo ilizwe likaNkulunkulu. IAmerica okumangalisayo ama-Republicans yiwo asekela i-Israel come rain come sunshine no matter what they do ukulimaza abanye bePalestine i-Amerika izabe ilokhu ime labo for the long run. Hayi, siyabona ukuthi vele ukukhithwa kwabantu abathunjiwe laba okukhulunywa ngumongameli Biden le-WHO kuzaba kulama conditions ngoba sesibona ukuthi i-March lay izayenza ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume nani ngoba sesiyahamba kukhankasa engutshoyo for 2024 election plus abantu all over the world bakhuluma ngokuthi kube le peace lokukhulumelana okuphakathi kwe-Israel Palestine le mas la manya maqembu lawa kade sechaywa yi America eSyria athwa sekelwa yi Iran so kuyabe sokungathwa sokuza chaywa impi eziningi khona ngale ngoba sibona i Hezbollah layo esekelwa yi Iran le Hamas la Mahouti ngathwa sokulabantu abaningi abaphonga China khona ngale Middle East so imatch abayenzileyo lokusekela kweIsrael bazahlala bonke phansi badingi ukuthi what is the way forward. So hayi siyabe silokhu esikhangela ukuthi sibone ukuthi in the next couple of days kuzatshintsha emhlobani.